Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekhona lamhlanje ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bangalokothi baye emkambo wensitha ukuyathenga idola lemelika. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG uqobo lwayo eyephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kugwalo olucubungula isimo samalungelo emhlabeni jikelele olwethulwe izolo, ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe olwe-US State Department luthe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu lokhu kugoqela ukubulawa mahlayana kwabantu abafana lelunga le-CCC umnumzana Thapfumane Masaya, yena kungodwa ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bezanu PF ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections. Lanamhla lokhu akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo yethule owayo umbiko lamuhla icothoza uhulumende wezanu PF isithi wephule amalungelo kaZulu ngendlela esabisayo nyakenye. Uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abahlukuluza abanye bemele uhulumende ababotshwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirotsa.
Ithi mina umbiko lo uqondile ngokubona kwethu ngoba ukhetho olube khona mhlaka 23 August kwaba yikuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ngoba amaphepha okuvota ama-ballot papers efika kuma-polling station yambama ekuselezela imizizwane emlutshwane ukuthi ama-polling station avale kushutho ukuthi abantu abaningi abasayenelisanga ukuvota. Nakhangela futhi kwaba lamaphepha ayephazamisa inhlelo zokhetho, amaphepha ayetshela abantu ukuthi ukhetho alisekho. Ngingakhangela ukuthi amaphepha lawo ayekhona amadolobho wonke, futhi bani ukuthi umuntu esingamcabangela khonapho nguye uhulumende, ngoba akuzange kube lokucubungula ukuthi ongabe wenza leyo lokho kuphazamisa ngubani. Uhulumende wahle wazithulela. Siyazi thina ukuthi nxa uhulumende ezithulela esikhathini esiningi kuyabe kusitshengisela kukhomba ukuthi uhulumende engabe elesandla kulokho. So khonokho sibona ukuthi umbiko ovela kwa-Amnesty International ngithi sibona uqondile. Ukuba kwakhe khona phana yena umnumzana uMnangagwa eyinhloko kahulumende, hhayi thina abanye siyakhonona ngoba asisuthisekanga ukuthi ukhetho lelwana lungabe lwaba yi-free and fair. Njalo kwaba lobufakazi obusekela umqondo wethu ukuthi yona iSADC yavela yakhuluma yathi hhayi ukhetho lolu aluhambanga ngendlela.
Isimo samalungelo ungathi sinjani elizweni kathesi nxa siqathanisa lokwenzakala enyakenye lapho esibone khona kubulawa abasekeli be-TRIPC abafana lo mfundisi uMasaya.
Ngena ukuthi mangalisi nako lokhu kuqhubeka yena uMnangagwa esenguye osengusahoho kahulumente ngoba kwakuyinto esasivele sesiyazi sesiyibambile ukuthi laba bantu abalandela uhlangothi lwelacost balwenhliziyo embi njalo banakekeli izizalwane zeZimbabwe. So khonokho okwenzakalayo khonokho okukhulunywayo ukufa kukaBishop Masaya kwenzakale ngesikhathi uMnangagwa ebusa ngakhayela i-Citizen Coalition for Change ithe isungula irali yabo yakudala eKhwekhwe kwahle kwaswelakala omunye owahlaselwa abantu be-ZANU-P F emhlanganweni we-Citizen Coalition for Change owawulindwe amapholisa. So khonokho okwenzakalayo ukuthi kutshengisa ukuthi akuzange kube lokutshintsha kombuso yena liyabathi i-Second Republic i-revision nje eyombusazi owawukhona ngesikhathi sikaMgabe. So laba abafaka lezo zinqumo ebefaka lezo lawo ma-reporti besithi uZulu uyahlukuluzwa ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlukuluzwa labo bantu baqondile sibili.
UMnumzana Swithan Chirowodza lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo.
Kwathi i-America vele ama-interest ayo eZimbabwe akuphi? Why i-America iye yodwa inama-interest kuZimbabwe? Esingakutsho thina ukuthi i-America maybe kukhona ekufunayo eZimbabwe ngoba yona ayisiyo phela esingathi khona i-prefect of the world ezizimba i-prefect of other countries esingakhangela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngokwazi ukuthi angembali yethu vele akunanto enhle esingayithola thina kwabe-America, akunanto enhle engathuthukisa iZimbabwe engavelela ku-America ngaphandle kokuthi bona babelokho bechothoza ikakhulu sesikhangela uhulumende wethu wezampilo. I-America vele kukhona ekufunayo ukuthi funani sokuzobala vele ukuthi bona bafuna ukuthi yabo umbuso uyajintshwa yokuphela ingqondo abanayo. So thina lokho kukhulunywa i-America hayi bazikhulumela nje bazikhonkophela labo nje njengabantu kodwa thina ilizwe leZimbabwe it's a sovereign country izimele njengelizwe. Uma kukhona akhona ama-organizations amazwe amaningi lezi yiwo aza kutsho ukuthi i-America
ikhona inhlanganiso ezimeleyo Nkomo i-Amnesty International layo ithi amalungelo ayephulwa eZimbabwe. Kanti laye uhulumende weMelika upha imizekeliso yabantu esibabonileyo lathi bebotshwa labanye ababuleweyo abafana lo mfundisi Tafumane Masaya owe-TRIPC.
Andabona esingubakhona yi-pay the piper calls for the tune. Yabona owuyikubana nalo obhadala othiwa isidingo niyotsho ingoma ayifunayo kuyafana ne-Amnesty International esikhuluma ngayo naleyo. So kusanga ukuthi yena ibhadalwa mbani ukuthi zisebenze yona ivele ivelela ngaphi. So iyaphiwa i-agenda to write i-agenda yangikhona iyona lena vele yokuthi khona it's anti-Zimbabwe yikho thina esingakutho. So thina ama-organizations anjana nawo Amnesty International ngama-organizations vele siwaziyo ukuthi khona asetshenziswa yiyo i-America ngama-organizations e-America okhunywa yibo vefana ukuthi ukhunywa i-America. So thina njengebandla bezampiezi vele akusegisi konke lokho.
Ukubulawa kukaMasaya ke Nkomo siyazi ukuthi ubulewe ngesikhathi sokhetho nyakenye kodwa akekho osebotshiwe lanamuhla. Ayisizo zehlakalo ezinje yini esingathi zenza abanye bathi amalungelo kawahlonitshwa kawalondolozwa eZimbabwe?
Ngibona ngani mina uma kuthe kwenzakala isehlakalo isinjana bakhona abakhayela ngezomthetho bakhona amapholisa ekhayela ukuthi yibo abenza ama-investigations yibo ababopha umuntu uma kuthe kwaba lokufakazi. Ezinye izinto singazigijimisa siye lapha nalaphana kanti-ke kungenzakala ukuthi ngathiwabhilisizathe ebudizi emapholiseni ngathi manje ukuthi engenye vele into abayicubungulayo abayidingayo engenani lokuthi ibandla leZANU-P F kumba abanye abantu bangangenela kukho ngoba ukungenela into yenzomthetho kuya kuhluphe kusasa. So ubufakazi kunabantu ababufakazi abahamba emapolisini bakuveze sobala ukuthi umuntu wayenza into enje nangu na.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esefilabhusi.
The Voice of America.
Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi owenziwa kanye ngomnyaka weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili lamuhla. Amankampani lenhlanganiso ezijiyeneyo zeZimbabwe lamanye amazwe bebukisa abakulungisayo kunye lemisebenzi abayenzayo. Amankampani adlula amakhulu ayisithupha asembukisweni walonyaka. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano weInternational Business Conference owenziwa njengengxenye yombukiso weZITF. Esethula amazwi akhe uChiwenga ukhuthaze osomabhizimusi ukuthi bangangeni emkambo wensitha bethenga idola leMelika besala ukwamukela imali entsha ethiwa yiZig. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo eyephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okusemthethweni yikuthi iZig kumele uyithenge nge-1:14 ngoba nxa ufuna ukwazi i-rate esemthethweni kungena nje ebhanga ukhangele emdulini laphana kucecisiwe kwatshengiswa ama-exchange rates ama-currencies atshiyeneyo ufika khona phana ubone i-official pho-ke laba abasemgwaqweni abanjengabama-airtime bazenzela okwabo i-willing seller willing buy okutho ukuthi kuya ngokuthi wena ukhululeke ukuthi iZig yakho owaziyo ukuthi iyakwanisa ukuthenga directly from e-bank ithenge i-airtime yakho kulokuthi uzithengele wena ukusuyilanda ke emgwaqweni. Na kuzoba labanye bathi bala ama US dollar bona bafuna ukuthenga ngeZig mhlawumbe yibo abacina besiyathenga lapha emgwaqweni. Laba abathenga i US dollar besebenzisa iZig yibo abathola ama rates ako 20. Ukuthi umuntu efoni yakho leZig kodwa ufuna i US dollar yibo abantu abathola besiyathenga emkambeni omnyama yikho kule rate $1:20. Engubonayo futhi engubhasophayo abantu abaningi laba abasemkambeni omnyama bakwesta amankampani amaningi azayifuna iZig kusiya kuJune njengokutsho kaumongameli webhange elikhulu ukuthi kusiya kuJune sebebhadala ama-corporate tax ezimra 50% yakhona ifunakala iZig. Laba abantu abayibutha nge-20 sebethengisela amankampanis bayakwazi bayithengisa isikhwele kakhulu sebethola iprofit lawo.
Yes, ngathi vele ukutivinje ukugugudeka kwayo kuzima phela lokhu.
Kusesenzima ikakhulu nxa kungabanga lezinye indlela ezivuliweyo zokutholakala kwemali yamanyamazwe ngoba siyamukela ukuthi uhulumende uthe sisese ku-80-20. Kutho ukuthi 80% uhulumende uvumile ukuthi sesey multi-currency, i-20% ye-economy yethu yeZig. Ngakho ke singakuthathi nje ukuthi iZig singene lesibili full blown. iZig ingene to service just 20% of the economy wakathesi. Ngakho kutho ukuthi 80% yaziqhubekela. Manje imvama ukuthi kungabuya i-currency entsha abantu abayibona ngani ilesindo esiphansi kulaleya debijayela. Bayafihla leya abayibona lesindo esikhulu bafuna ukusebenzisa leya abayibona ngani lesindo esiphansi. Esingathi i-bad money chasing away good money. Yikho sikubalekela ukuthi abantu bacine sebefumbathi US dollar bathi sebenzisene iZig ngoba ilancedo. Yikho kumele abantu bafundiswe khona ukuthi hayi lesisindo layo ngoba benganakani ukuthi hayi i-US dollar yiyo elesisindo kakhulu bazafihla ama-US dollar basebenzisa okuzagcina kuwisa isisindo seZig kunyamalalisa i-US dollar.
Ye, asithi ke uDlamini uyangena lapha esitolo kumbe evenkilini udinga isinkwa. Isinkwa usiphatha njani? Uchaga ulithenga malini? Khonokho nje ngamafutshane. Jelo abantu Dlamini.
Yeah, isinkwa okamanje vele bese yi-14 Zig. Uchaku ngona kuya ngothi umhlobo wano chaku kodwa ngibona la lovelele kuba 14 Zig. Into ekhona idola emashopu amavinkilini amaningi. Into yedola iyi-14 Zig emavinkilini amaningi. Okuthi into ye-$10 yabe yi-140 Zig. into esitholayo lapha.
Nga ungena ngedola ke. Nga ungena ngedola, nga uzwala idola lakho njoba lokho
sekho. Okwe dola lokho kuyidola. Okwe dola nxa ufuna ukuthenga ngedola uyathenga lokho kuyidola. Okwe 14 ziku ngakubona lapha na 14 ziku wena ufuna ukuthenga ngedola uyakuthenga ngedola. Lokho kuvunyelwe. Kula ma prices zomabili. Ukuthi othenga ngeziki uyayithenga nge 14 ziku. Othenga ngedola uyayithenga ngedola. Yimvama ekhona emavinkileni amakhulu.
Lo ke ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezomnotho efundisa ekolitshini leNational University of Science Technology ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le kwebulawayo. Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana lokhe bekhala ngokuthi isimo sokuphathwa ngocuku ezandleni zabaqatshi asikaguquki kangako. Ihofisi yommeli weZimbabwe eHarare yona ithi ilokhe iqhubeka ithola ukukhonona ikakhulu phezu kokungatholi iholo. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare kwele Botswana.
Ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhe bezama ukuthola iholo labo okweminyaka ephose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni le-Francistown kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhatshi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singaba ngcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe leBotswana yabafulathela ithatha icele lomqhatshi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela Haboroni uthi abaqhatshi abaningi bakhangelela phansi abantu beZimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
Uzulu ovela ngaseZimbabwe, yeah, they are taking them for granted. Ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzeni uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
Iofisi yomeli weZimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabeZimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhatshi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabanye lamaphepha okuhlala elizweni. Iofisi lethi kulezi nsuku bathola imbiko etshiyeneyo. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba esitshiyeneyo phezu kongaphathwa kahle kwabeZimbabwe ngabaqhatshi baleli lizwe.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi, sibhalelwa ngabantu besitshela ngendaba zabo. Bekhala kakhulu ukuthi wangkona balenkinga yokungabhadalwa 4-5 indaba ezinjalo sasizihambise ku-Ministry of Labour.
Ungwenya uthi okudanisayo ukuthi ezinye izalwane zeZimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatsha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi vuyani lizosebenza, engabona sebesebenzele sesebenzile sesithi hayi mina indakhathi kule bizo langikhona abalisebenzisayo kuhansa kuholisi.
Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Okwenzakala kwele Melika, uMongameli Joe Biden useze wasayina umthetho wokuphathisa amazwe ngemali yezikhali lamuhla ngemva kokuba lumthetho uvotelwe ngamadali womabili ele the House ngeviki edluleyo lele Senate izolo ebusuku. Lumthetho upha uhulumende amandla ukuthi baphiwe uncedo lwemali e-Ukraine, uncedo lwezikhali zempi olubiza imali ngamabhiliyoni amadola adlula amachumi ayisithupha i-$60 billion ezaya kwele Ukraine, kuthi amadola angamabhiliyoni angamachumi lamabili lasithupha $26 billion aye eTaiwan. Kuzaphiwa njalo amabhiliyoni ayi-9.2 i-$8 billion kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Ngibona ngathi isikhathi bese siside ukuthi bese kufanele ukuthi bakwenze konoko ngenxa ukuthi ngasikhangela emazweni wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, ilizwe leMelika yilo ilizwe elalikhanya ukuthi liyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi bancedise ikakhulukazi ilizwe laseUkraine ukuthi labantu ukuthi likhangela le lizwe leRussia. Okungawukuthi ngesikhathi lapha ibhili ingakasayinwa sabona kusiba lesixhwe esikhulu kakhulu esitshengisela sobala ukuthi isupport yeMelika elizweni laseUkraine nxa ukuthi ngasathola support kuba lo tshintsho olukhulu kakhulu olutshengisela ukuthi iUkraine ibisihlehlela nyovane ngoba ingaselakho ekuphethe ezandleni.
Nxa sikhangela imali okuthiwa izaphathisa ele Israel yona-ke ukubona njani lokhu njengoba besizwa abanye besithi hayi Israel ingasaphathiswa ngoba ibulala abantu mahlayana?
Eqinisweni babugande mina ngendlela ama-politicians abacabanga ngakhona kusuke kube buhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sibona ilizwe le-Israel ngendlela elibhomba ngakhona ilizwe leGaza kufanele ukuthi ngabe kuwukuthi into leyana sebayimisa kudala ngoba nxa sibona ilizwe le-Israel laphana babulala abantwana abangelalwazi njalo babulala labantu makhaza abangelalwazi. Kukathi ngabe kuthiwa kunje mhlawumbe babaxhasa kuwukuthi bakhangelane le-Hamas bona bengamasosha versus amasosha ngabe kungcono kakhulu. Kodwa-ke lokuyana ukuthi basponse ilizwe lase-Israel mbone ngathi lokuyana ukuthi baqhubekele phambili beloku besesponsa into embi kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Tifa wajabhi Pangodube olandela izombusazo ewele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamuhla sixoxa lo Mthembe Ndlovu owadlalela iqembu le-Highlanders lelesizwe eleZimbabwe Warriors okwamanje ngumqeqeshi weqembu lenguqu eMelika. Ngesizwe ingxoxo ayiqhube lo Gibbs Dube weStudio 7.
Now we are America sengizodlala i-college soccer. Thereafter ngadlalela for a few teams that are America. Asengibuyele ekhaya ngayadlalela eZimbabwe iHighlanders futhi for 2 years.
Singathi-ke kuyino ukukholisa kwa-Highlanders khona ngale njalo wadlalela kobani nawasikhumbuze?
Ngathi ngaba lenhlanhla kakhulu ukuthi kwe-Highlanders ngadlala lama childhood heroes ami amaningi oPeter Nkomo, Raman Gumbo, Matinda Ndlovu, Netsayi Moyo, Willard Khumalo, Mercedes Sibanda. Ngathi abaningi engakhula ngibabukela ngagcina sengidlala labo. Ngaphinda ngaba lethuba njalo sengibuyela ekhaya okwesibili ukudlala the next generation ababe ngama-juniors ngangiqala ukudlala abantu abafana labo Thulani Ncube, oZenzo Moyo, Senzo Caesar Khoza, Gift Lunga Junior, labanye nje abaningi-ningi engaba lethuba lokudlala lapo.
Isingathi ngakunjani udlalela ibhoso njalo nxa sithi ungena khompani emagumeni osizo njani?
Ngathi thina i-generation yethu sisasengabantwana sisakhula koBulawayo. There were a few things esasizazi njengabantwana bakoBulawayo ukuthi sasilalela i-Soul Brothers ku-music. Kulezi ezombangazwe sasilandela i-soldier eliphethe umntwana liqhuba lihloka lomumbe emaceleni. Kwezomusic wekhaya kwakulalela umajayivani and then when it came to okwemidlalo yebhora sonke sasilandela i-Highlanders. So ukuba lithuba lokuthi number one udlale ku-Highlanders akwakuyinto enkulu kakhulu.
Ozuze esikhwameni kumbe wawudlalela inhliziyo?
Hayi, singathi it was a labor of love. Singathi wawudlalela inhliziyo in terms of ukuthi wawungaphila ngakho. Hayi, ngaqamba amanga. Imali yayingekho sibili but ngalesiyana isikhathi imali sasingayiqakathekisi kakhulu. Kwakuqakathekile ukurepresent iqembu lakho.
Ye, wasusuka-ke kubhoso wayo?
Sengisuka kubhoso ngathola ithuba lokubuya e-college. So ngahamba ngayafunda e-college for 4 years. But izikole nxa zivaliwe ngangibuyela ekhaya ngiyedlala for those months izikole zivaliwe. But after 4 years ngaqeda i-college and then ngabuyela futhi ekhaya ngayadlala 2 years ku-Highlanders. Ngaba lenhlanhla kakhulu because ngingakabuyi eMelika my last season ku-Highlanders ngo-93 sawina i-championship. Sengiqedile i-college the first season ngibuyela ku-Highlanders futhi 98-99 sawina i-championship futhi. So after that ngaphenduka e-America ngathola i-contract with a professional team. So ngabuye ukuzodlala e-America professionally for 4 years.
Khathesi wenzani
me? Khathesi sengingu-coach. Ngikhocha i-college soccer. Ngathi ama-college students kwi-league yethu khonapha e-college soccer.
Ibizwa kuthiwa kuyini?
Kuthiwa yi-Trinity College lapha engikhocha khona. I-league yethu kuthiwa yi-NCAA.
Ye, kunjani umsebenzi wenu?
Hayi, khona yonke indawo umsebenzi ngumsebenzi.
Loke ngumethembe Ndlovu wayedlalela iqembu leZimbabwe Warriors lele Highlanders njalo okwamanje ungumqeqeshi weqembu lenguqu ngapha kwelemelika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseWashington DC. Ongomanje sengitetela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Siyalibingelela bontungameli Nkomo kinonke emahlabezulu elikhuphe iStudio 7 ngesicelo lapho abantu bontungameli Nkomo. Iindaba lezi zathi izikhipha lezikhiphe ezinjalo, khiphani isishona, khiphe isiNdebele. Zathi siyasizwa isishona, siyafuna ukuqathanisa lezi zinkulumo zonke sizwe ukuthi labo bakhala njengathi yini lokho esikukhalayo. Lingakhiphi isishona libe sethi isishona, khiphani iindaba zonke njengoba zinjalo. Njengoba kade lezikhipha kuqala silalela, lo ongazwa isishona kakhivula isizwe esiNdebele. Naso isiNdebele ziningi vele izinto. So sicela lezi khiphe zonke ukuthi sikhulume lokho sikukhulumayo la sizwe ukuthi isikhalazo sabona abakhala ngaso yini labo sikuzwa ukuthi kuyafanana yini ngoba ukukhala konke siyakukhalela sonke siyahlupheka. Lapha ngicela nje khonoko nje bantu bakicela nje ukuthi nike sikhiphele la ukuthi siNdebele esishona yabo.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Ngicela bengadinga ngabo please, ngicela bengadinga ngabo balaleli beStudio 7 zonke. Ngiyacela abanye abafowethu ngicela nje ukuthi usize ukuthi lingithumezele inyuzi le Studio 7 WhatsApp kimi ngoba manje ngizithola nzima, ngizithola nzima inyuzi Studio 7. So ngicela lingithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 siyacela ukuthi kanti abadala laba abezana abazinuki makhwapha yini, kanti kona la mabekhuluma bethi bale ntsha batsho intsha yiphi, kanti okwehlula ukuthi izikhundla zabo lezi banike nje laba abafana nxa kusehlula ukuthi banike i-opposition abantu abatsha balo mqondo osacabanga. Abadala laba ukucabanga kusekho, kabacabangi nto nje kuphongwalela embusweni kodwa ukucabanga.
Siyalibonani, siyalibonani umthwakazi omuhle, siyalibonani nonke BOA. Cela ukuthi kanti leyo izikhi okuthiwa isetshenziswa kuphela la eZimbabwe or iyathenga nangaphandle kwelizwe kumbe iyatshintshwa phandle kwelizwe na? Cela ukubuza lingisiza.
Salibonani msakazi kuStudio 7, salibonani basakazi, hayi siyaphila. Mina basakazi into engikhala ngayo yilento yokuthi ekamnangagwe siyabona nje basihlukumezile labo malume babo omgabe labo khazora bakochi wengabona bambetwa ngoba kodwa le nto endlumisa ngesisu, into endlumisa ngesisu engenza ndale ngishilana ilene yasebhubhu ukuthi umnangagwe sengenaphi endabeni zikalobhengula ngoba bona kusiyibo bantu bakithi lapho ufunani khona ngapha ebhubhu. So uzwakala kuthiwa uzwakala ethi usebhubhu, uzwakala ngethuna likalobhengula. Ungena ngaliphi yena? Yena uyini laphana? Hhayi, le nto le ngiphathisa ngekhanda abadala, ingiphathisa ngekhanda kakhulu, andlali kahle.
Basakaza bahle esikhathini ngokutsho nje amnangagwa bafuna yonke imali ama-foreign current, bafuna ukuwasa bafuzisa lezo mali, bafuna ukuthi bona bethathe lezo mali ezinevali bezibhenke. Beqeda lapho lo mqubo lo wezikhi benikeza abantu, hhayi vele abayeke le nto le imali zabo ezintsha, bazi ukuthi ezilongu vele iZimbabwe ungakakhitshelwa ama-sanction emali, iphepha lemali lingekho, ayikho imali ekhona. Liphepha lana kuyafana, kuzofana konke nama-plastic ngoba naso manje seqalile kuwo, hhayi sesikhathile. And then la bantu baseZimbabwe babeke ukurojwa, ama ukurojwa kambe sikhanyile sonke, hhayi khathene ngabo la, abayeke vele le nto imali yabo le.
Labo ke bekungabanye babalaleli bethu abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp lani lilakho ukuthi lisithumele imbono yenu, njalo lanxa lifuna ukuthi lithunyelwe inhlelo zethu ngeWhatsApp lingasithumela isicelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngengilazise balalela ukuthi ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngomthetho omutsha wakwele South Africa okusebenza lokuhlala khona ngale ngokusemthethweni. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kuhamba kanjani. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ekhuthaza osomabhizimusi ukusebenzisa imali yeZig. Silugqiba ke uhlelo lamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.